ngibekwazi ukuthi ngile-cancer card test ngo-Augusti kengadayikhonisa khona. Ukufuthela bengifuthela isikhathi esisidlulileyo. Ukuthi ngize ngizokwazi ukuthi i-cancer kwakusokufutha kakhulu ngasenelisikisane nokuginya amanzi. Mina ngingangicabanga ukuthi ngama-ulcers base ngenza i-endoscope. I-endoscope yathi veza ukuthi khonena kule-growth ephakathi eyi-tumor. So bayi-testa i-growth yakhona yeneleyo. Base bebona ukuthi i-cancer abayithi i-cancer of the esophagus. Udokotela uthe sekubonile khona lokho. Base ngihlinza ngenza i-operation. I-operation engenziweka bazange bakhuphe i-growth. Bayenze i-operation yokuthi bafake i-tube yokuthi ngenelise ukudla kuphela. Kodwa i-tube yena leyo bayimelanga ibe ihlale emzimbeni wami permanently. Ngabesikhathini i-growth yenaleyo ingakhula ibisiphambanisa i-tube yena leyo. So ngase ngihamba ku-CT scan. I-CT scan bavezi ukuthi khonena i-cancer engilayo ayikasabalali lo mzimba wonke, ayikabambi esihlizweni nesinye indawo. So bebesithi khonena yena ngisa e-deep case wodwa. Into embi ukuthi khonena lapho ehlezi khona i-cancer yenalo kule riski enkulu bengafuna ukuthi bangenze i-radiography noma i-chemotherapy noma ukukwenza konke isikhathi esinye. Bathi i-riski ekhona ngeyokuthi khonena esikhathini inhliziyo yami iza ingenwa yiyithi leyani yekhemo. Ukusiphambaniseka sesisebenze kuhle. Esikhathini umthambo le empampa igazi kubuya ehliziyweni kuyaphambanisa izithi nalana ekhemo. Ibisihluleka ukusebenza then automatically isayidanisa kufa ngoku-bleeding or ukungaphefumuli. So into ekhona kathesi bathi bona the best ukuthi ngimele ngihlinzwe kukhutshwe igrowth yakhona. But still bona abala eZimbabwe bathi bona i-operation la eZimbabwe i-risk ngobana labo bayesaba ukuthi khonena njengobana igrowth le iduze kakhulu le nhliziyo lama-atharis ayiyona impilo basala ukuthi ngathintha any of those atharis ngiyahlengiswa. So yikho okwakhathesi senza ama-inquiries e-India. E-India baphendulile bathi khonena bona bayenelisa ukwenza i-operation yona leyo bale group of ama-doctors abayenelisa ukwenza i-operation yona leyo. So abe-India sibathe khonena bona it's about 9,000 something sesingathi 10,000 US dollars yokuthi ngenelisa ingena esibhedlela sange ngihlinzwe bakhuphe i-growth yona leyo.
Kuzafuneka iyona le 10,000 yamadokotela, kuzofuneka eyokuhambisa njalo.
Eyokuhambisa iyabiyodwa le engibalileyo ngesibhedlela kuphela.
Wena ekusebenzeni kwakho ubona ngani lina njengemuli lingayenelisa na imali?
Thina njengemuli kasiyenelisi. Mina ukusebenza kwami angizange ngithole i-full-time job elama-benefits. Imisebenzi yami impilo yami yonke bengiyimisebenzi yokuthenena yimali leyo nokuthi ngama-want of payment. So thina njengemuli kasiyenelisi, mina as an individual angiyenelisi.
Nxa sikhangele vele lolu ludubo oludibana labadlali bamadrama labaculi, inkuthazo bani ongayenza ukuthi abantu abanje bayenelise ukuthi bathole uncedo abanjengawo?
Mina into engingayitho okwakhathesi ukuthi khonena abe kuwukuthi khonena into enjengo-government ethi ministry yethu ingasupporta ama-arts. Sizabona ukuthi even ama-companies esabe siwasebenzela bengasibhadala okudecent. Okwakhathesi lake eZimbabwe asibhadala okudecent. Yikho kwenza ukuthi khonena u-artist ngehlelwa ludubo olunje abe sedinga kwisivulo ngoba vele asilayo imali yakhona.
Umdlalo okhona lamhlanje ntambama kumbe vele suqalisile sikhuluma nje uwenzelwe ngubani?
Umdlalo lo ngiyenzelwe ngama-artists athiyeneyo kodwa umuntu obekhokhela konke nguThaonga Mafundikwa ngobekhokhela ukutela abantu. Wasesenza i-partnership ne-Sunday Mail. I-Sunday Mail idonethe i-space yoku-advertiser ukuthi abantu bonke babekwazi ukuthi lamhla kulo mdlalo othize ukubuthanisa imali yokuthi ngithole kwelatshwa.
Amazwi ongathanda ukukhuluma kulabo abangani bakho abakuxoxelela umdlalo labanye abaphandle ngale ngikuthazo bana ongayipha
mina ntsimbi kubabonga kuphela angenelisi ukuthi ngingababonga njani ngoba bengingakucabangela ukuthi into bengingakwazi ukuthi abantu bayangithanda njalo ukuthi khona sengangixoxela umdlalo ukuthi ngithole imali yokuthi lami ngihambe ngiyelatshwa